Umbiko lo wethu lwenamuhla umnumzana Isaac Moyo umqondisi wenhlelo zonke zehofisi kamongameli Emmerson Mnangagwa. Umoyo uthi kukhangelwe ukuthi umuyi uzabekwa emathuneni eNational Heroes Acre eHarare loba kulembiko ethi umdeni kaMgabe ufuna ukuthi angcwatshwe kozwimba esabelweni seMashonaland West. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuthi umnumzana Leo Mgabe, umzukulu kaMgabe, uthi akula muntu owathi umalumakhe angabekwa emathuneni eNational Heroes Acre. Okwamanje uhulumende weZimbabwe usenike uMgabe isicoco seqhawe lesizwe. Owake wamela itsholotsho edala leSenate umnumzana Billy Gawule uthi bamelele isidumbu sikaMgabe njalo ukhangelelwe ukuthi uzangcwatshwa eHarare hathi kozwimba.
Uhulumende ndawonye lephathi labemuli babhizi ngamalungiselelo okulethwa kwesidumbu sisuka khona ngalapha khona phesheya siza lapha ekhaya. Kusenziwa lo malungiselelo ukuthi kwenziwe umsebenzi ozalandelwa, kuvunyelwana kulungiswa uhlelo luyilo ozalandelwa aze ayebekwa ngempelaviki. Kodwa esikuzwayo okuyiko okuphumayo ukuthi kukhanya kuvunyelwana ukuthi umoyi former president uzabekwa ngesandla.
Uyabekwa ngaphi?
Indawo abekwa khona indawo eyaziwa ngumuntu wonke, indawo efanele yena iyodwa kuphela iNational Heroes Acre.
Ye, sizwa-ke abanye bekhuluma khona ngale-ke kozwimba besithi kazange aphathwe kahle ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Ngakho bathi bazondile kakhulu kulabanye okungani kuthiwa bafisa ukuthi angangcwatshwa e-Heroes Acre. Pho kungathi wani kona?
Umbono nje abantu abalahlekileyo abemuli kabakho khonapho obukhuluma emele imuli uLeo Mgabe kubeke kwabagcacaca wathi izinto zamanga zebulenjini abantu ade bezikhuluma lezo angabantu abade bekhuluma into zabo behlezi kwenye indawo befuna ukuxabanisa befuna ukwenza izinto ezingayisizo emulini. Uhlelo lonjalo abalalo uhlelo abalalo lolo olokuhlonipha imbono emuli owokuthi umongameli uzabuthwa ayenaliswa endaweni yakhe efaneleyo eNational Heroes Acre.
Ye, sizakuthiwa lezi nduna ngikhona zehlala phansi kumbe sezihlale phansi zakhuluma ngodaba lolu zingathi angcwatshwe khona ngale-ke kozwimba kuzathiwani pho?
Azikho, akula nto enjengayinaleyo njalo embonweni wami nangikukhangela ayikho induna engafika ebangeni lokuthithi former president uMgabe ayehlule ukuthi ayebekwa lapho endaweni emzini wakhe, emzi wakhe oqandayo.
Nxa sikhangele-ke sibala imilayezelo yeWhatsApp into ezinjalo abantu bayathuka sibili lapha bathi hayi sehambile yikho khonokho.
Basuka besebenzisa ukuzonda okwamabandla ukuthi mina iphathi yami yileyana. Hatshi, akusebenzi lokuyana. Ngubani umuntu ongcwele khonapha emhlabeni? Nxa sifuna ukuthi sihloniphe ubaba uMgabe njengokuthi sehambile, asithini thina sibeke ukuxolelana phambili.
Ye, kodwa kulabanye phela bathi usehambe lodaba lwe-ground.
Ukutsho njalo nxa besise hambe lodaba lwe-ground ngabantu nje abazondileyo abakhuluma into ezidinga ukuthi zidunge abantu behlale bezondile bakusebenzise khona ukuthi baphume labakufunayo. Ubaba upresident okhona kathesi ubaba uMnangagwa uthe yena indaba yeku-ground ayisiyo ndaba efihlwayo, indaba ekhona ayilungiswe ngendlela yakhona. Yikho ubona kabesa abantu bekhuluma bekhululekile, lezi ndina lazo zikhuluma ngodaba lwakhona zikhululekile zithi akwenzwe lokhu zisipha ukuthi indaba le ilungisiswe isike ekugcineni.
Kodwa umnumzana George Mkhwananzi uthi akuqakathekanga ukuthi umuyi uzabekwa ngaphi ngoba wonela abantu abanengi.
Indaba yokuthi uMgabe uzongcwatshwa e-Heroes Acre noma uzongcwatshwa okozwimba ngibona sengathi yindaba engabalulekanga kakhulu ebantwini. Asinani ndaba ukuthi ungcwatshwe kuphi. Lapho ifamily yakhe ekhethe ukuthi imbeke khona yikho lapho okubalungeleyo. Kodwa ngabe kuya ngami Mthembu, uMgabe bekumele ukuthi kube yinto ehudulwa nje ngenyawo idindilize nje iyelahlelwa egangeni ingafakwa ngisho nasethuneni idliwe zinyoni zomango. Akusiyonto emele ukuthi ngabe abantu bayazihlupha ngayo nje kuthiwe kufe umuntu omele aphiwe isithuzi. Bangaka abantu abadliwa zinyoni bedliwa zimpisi ngenxa yezenzo zakhe zobukiwe. So ukuthi kukhulunywe ngokuthi ungcwatshwa kuphi mbona sengathi kuyikuthuka abantu. Abantu ngabe nje balandela izenzo zakhe ngabe bamlahla ngazo, bamngcwabe ngazo, bamvalelise ngazo khona ukuthi abekwe nje abole egangeni amathamba adojwe zinyoni.
Kodwa siyabona ukuthi kulabanye phela abangani bamsekela abakibo bathi babemthanda kakhulu njalo wathi bhubha inhliziyo yakhe ibuhlungu ukuthi wakhitshwa esikhundleni. Soke konapho ngathini?
Bakhona vele abantu abangaphelelanga emakhanda. Angithi sikhuluma nje sihlakaze kumhlaba wonke, sikhuluma konapho ukukhona le eMelika mla ngapha eSouth Africa. Kulabanye abale eEngland kunye na kwamanye amazwe ahlukeneyo. Konke lokhu kudalwe izenzo zikaMgabe. Ilizwe okwakuyilizwe elinamandla nomnotho yonke into ihamba kakuhle wafika walibhubhisa laba lichibi lembhubhiso. Sikhuluma nje akusekho nto enhle, kuyalanjwa, akunamisebenzi, akula mithi ezibhedlela, yonke into ifile kungenxa kaMgabe. Laba bamthandayo pho bathi bamthandela ukuthi ubenzeleni ngaphandle kokuthi athathe isizwe asihlakaze siye kuba ngabantu abachaywa ngabanye abantu emazwe nabo be-exposed to xenophobia. Ayikho into umuntu engamthandela noMgabe ngaphandle ma ubukhunkuli bakhe bebenza ndawonye laye. Labo yibo abangamkhalela. Uma kunjalo nabo kumele ke kwenziwe khona lokho, kumele kwenziwe kuMgabe. Afe bafe kubi nabo balahlwe bangene iganga.
Akuthiwa esintwini ukuthi umuntu engabhubha kumele ahlonitshwe, abantu bakhulume nje bengani bazithobile.
Babu Dube uthi kuyabe kukhulunywa ngabantu abanjengoMgabe yini na abaqeda isizwe. Kuyabe kukhulunywa ngomuntu olamacala amancane nje ukuthi mhlawumbe ubelisele ubekatshontshe laphana thinti. Yibo kuthiwa umesetshonile, hhayi musani ukuthi likhulume kakhulu ngezizwe, hhayi lo aqeda isizwe. Kambe i-50,000 people ayibulala eMathebeleland, i-100,000 azilimazayo zaba izilima, i-1,000,000 le ayihlakazi yagcwala umhlaba wonke. Izinto ezincane ezingayenza ukuthi kuthiwe makukhulunywe kahle ngoba ubhubhile. Lo kakukhulunywa kanjalo ngaye.
Umfundisi Edson Dube ohlala eTsholotsho uthi abantu abaningi lokhu bezondiswe ngokwenziwa ngumoyi.
Abantu benkosi ukufa kwadalwa. Umuntu omdala yebo naye utshonile kulalokhu lalokhuyana. Njengoba lani liyalibona lisemahlukaneni endlela, ilizwe lisemahlukaneni endlela, libe lifanele ukuthi phela abadala nxa belala bexazulule lokhu lalokhuyana, ngoba kulokunye nje abantu obabekhangelela ukuthi ngubaba, engubaba kanjalo phela echiye kukhumiswela umlotha. Thina we believe njengebandla, njengechurchi, ukuthi ukuphila ikuxolisana lokuxolelana, yikho kuthiwa ukuphila ike esikukholelwayo lapha mthembu. Kudala uchiye izinto semahlukaneni endlela, abantu bengula, abantu belokusula. Ngikhangele lapha kuma WhatsApp, yebo mina hayi kayikho kulokho, but kodwa njengomfundi sikhangele kuma WhatsApp abantu kabakhali, abantu bayasuka, abantu kabakhali bamkhalela ubaba njengoba bakade phethilizwe for many many years. Abantu bachayaza nje bakhuluma lokhu lalokhana, maqondana lalokhu nje.
Kumele babhodle njani njengoba kuningi ongalungiswanga ogoqela i-ground?
Kulaba abakhona phela, kube ngayedwa phela umdala, kulabadala phela kade belabo. Kanti indaba bona bengathathi leso sinqumo labo bese bebonane labantu babo labantwababo ukuthi hayi bantwa bethu bakithi, yeyi kwaphambaniseka lapha nalaphayana, yeyi amaphutha kahlaleli nani lingawenza amaphutha.
Lokhu kusekelwa ngumfundisi Raymond we-Baptist Church.
Besikhangelele ngamehlo abomvu ukuthi lo muntu umungameli owakudala ubeza phendisa udubo lwakhe, kanti-ke ucine vele sebaleka kungela nto ebambekayo engasisiza ukuthi senelise ukuthi siphethe lo msebenzi. Into ekhona okwakathesi ukuthi nxa sehambile, njengoba into leyi iseza kumele ibe sezandleni zikahulumente, sizabe sesikhangelana lalo okhona. Njengoba laye vele wayeyingxenye yombuso walo odlulileyo, so kutho ukuthi sizabe sikhangelana laye sibone ukuthi uzakwenza njani.
Liza kwenza njani sibe nxa usithi laba likhangele khonapho kuyena lo osengumongameli?
Dube, kumele sikubeke sobala. Mina angithandabuzi. I-Gugulahund yafonwa uhulumende, yasupportwa uhulumende. So uhulumende nalo okhona kumele abe responsible, kumele athwale umlando we-Gugulahund, ngoba akulunganga ukuthi sithathe izinto zikahulumende sizikhuphe kuhulumende sesizifaka ebantwini, sithi abantu babe yibo abanikazi bakho. Loku kwafonywa njenge iarmy ngokhulumende. Indaba sifuna ukususa kukhulumende sikufake ebantwini.
Kukhanya sibili abantu nxa ubala laba kwethula kubo WhatsApp endaweni ezinjalo. Lokhu bezondile sibili okunye okumangalisayo ukuthi uhambe ngakulungisanga khonokho. Pho ke nxa sesikhangela ke abantu ngokukhuluma kwabo akumelanga ukuthi bazithobe nxa ukuthi umuntu sebhubhile. Isinto sinjalo yini?
Abangeke bazidoba ngoba abantu kade bekhangelela ukuthi mhlawumbe kuzabe le nto ebambekayo into ezadokozisa ozulu especially ngapha esindebeleni. Manje vele kathesi it's almost 40 years kungelanto enzakalayo. So abantu badanile ngenxa yokuthi khona vele akula nto enzakalayo. Akula noma oyedwa othengisa yena ukuthi khona bafuna ukuthi linto ilungiswe. Yikho kule problem khona ngoba akuthembisi.
Umugabe ubhubhele eGlen Eagles Hospital kwele Singapore ngolwesihlanu. Ubesele isikhathi eside eselatshwa elizweni lelo. Akwaziwa ukuthi ubulewe yini.